Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesine mhlaka 3 kwekwezi 2018 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Abaningi baphuma kuma political parties. Sesibonile ukuthi nganxa sikhuluma ngento zabomama. Udumo lethu luvela kuma political parties. Ngoba ama political parties akontrolwa ngabobaba.
Ngokugqitshwa kokhetho lwama primaries awezanu PF, impumela yalo yemukelwe ngesolo enkulu. Abesifazana bekhala ngokuthi bathiwe phandle ngoba bayisilinganiso esincosana sabakhethiweyo.
Sina senzile ukhetho ngomvula anti uDaniel Masukume nguye esimkhethanga ngasimfuni. Thina umuntu ekade simfuna nguDaniel Makanga nguye ekade simfuna.
Amalunga ebandla leZanu PF batshengisela esigodlweni saleli bandla eHarare esolwa ngokuqhutshwa kokhetho lwama-primaries esithi alubathwanga kahle. Inhlangothi eziphatheke kwezokwethulwa kwezindaba elizweni zimanyana lamanye amazwe emhlabeni wonke jikelele ekunanzeni usuku lokuqakathekisa imisebenzi yentethe lezindaba ele World Press Freedom Day. Zonke lezindaba lezinye lizazizwa kulo msakazo. Ngokugqitshwa kokhetho lwama-primaries awezanu PF, impumela yalo yemukelwe ngensolo enkulu. Abesifazana bekhala ngokuthi bathiwe phandle ngoba beyisilinganiso esincosana sabakhethiweyo kulungiselelwa ukhetho olukhulu lwelizwe lokudinga umongameli, amalunga edala lepalamende lamakhansili. Inani labesifazana abazangena edala lepalamende abezanu PF linakho ukwehla okumangalisayo lonyaka. U-Anastasia Ndlovu usiba lolu daba ngokugcweleyo ekubulawayo.
Impumela yokhetho lwama-primary ebandla leZanu PF isikhona, kodwa phakathi kwamalunga alikhulu lamachumi ayisificamunwemunye, abalichumi lasificamunwemunye kuphela ngabesifazana. Lolu khetho belilobuqili, ubudlwangudlwangu, ukubophisana kanye lokuswelakala kwamabizo amalunga ebandla kuluhlu lwabazavota, okugcina kubangela ukuba abanye banqotshwe kudale ingxabano ebandleni. Omela imzingwane edale lephalamende unkosikazi Priscilla Misihaira Mbimushonga uthi impumela yokhetho lwama-primaries ebandla elibusayo liveza sobala ukuba amabandla yiwo avimba abesifazana ukuba bangene kwezombusazwe.
Kodwa abaningi baphuma kuma political parties. Sesibonile ukuthi nganxa sikhuluma ngento zabomama. Udumo lethu luvela kuma political parties. Ngoba ama political parties akontrolwa ngabobaba.
Evumelana lo nkosikazi Mushonga, umongameli we-PDP, unkosikazi Lucia Mathibenga, uthi ubudlwangudlwangu obubekhona ngesikhathi sama-primaries awezanu PF benze abesifazana bahlehlela emuva.
Ipolitika yona ngokwayo yinto engani yesavisa ngoba kule violence phakathi kuma political parties lapho abasebenza khona langaphandle nxa sokuliwa. Uyabona, uzabona ukuthi even ngesikhathi sama primary phakathi epartini kuyabe kulokuhlukuluzana lokundwangundwa ngokuthize. So omama izinto zenoyizi ngabazifuni. Omama baye befuna izinto ezilokuthula, izinto ezihamba kahle, izinto ezigoqwe kuhle.
Umongameli welinye lamacele awe-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe uthi limpumela iyamangalisa ngoba iningi labomama abadlula izigidi ezimbili nengxenye babhalisele ukuvota ngaphansi kwe-BVR.
Kuyamangalisa kakhulu ngokuthi nomama yithi esibaningi. Ungakhangela abantu abarejistre omama 2.8 million barejistile njengama-voters. Kusitsho ukuthi omama yibo abaningi ufanele bebe ngama-candidates.
Ilunga ebandla elibusayo bayalile ukukhuluma ngodaba lenani eliphansi bethi ukhetho belungakhululekanga. Ilunga ledale lephalamende unkosazana Irene Zindi laye uphanyeke ukukhonona kwakhe enkundleni zokukhulumisana ezebulenjini ngokungakhululeki kokhetho lolu ngemva kokunqotshwa kwakhe. Lonyaka abesifazana abalwela amalungelo obulili bathi ukhetho lwalonyaka ngolwabomama. Lokhe ibandla elibusayo lapha lokhetho lwamaprimary abakaze babe nenani labesifazana eliphansi kangaka embalini yaleli bandla osekudale ukukhonona kumalunga ebandla. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Inhlangothi ezibhadeke kwezokwethulwa kwezindaba elizweni lamhla zimanyane labanye emhlabeni wonke jikelele ekunanzeni usuku oluqakathekisa imisebenzi yentethelo ezindaba. Zikhunjuzwe ukuba zingaze ziziyenge zisithi izinto sezilungile ngemva kokungena kombuso omutsha kamongameli Emmerson Mnangagwa ohluthune intambo zombuso nyakenye. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Abuthane ukunaza lolu suku emkhosini wenzelwe eHarare Polytechnical College oqoqwe ngabe-Media Alliance of Zimbabwe balibaziswe ngendlela ezehlukeneyo okubalisa ingoma zomdabu ebeziculwa ngabe-Karinge Zuba Mbira Band yasemzini weMfakose. Obe ngumhlonitshwa emkhosini lo osaphethe isikhundla sokuba ngumphathintambo wezokwethulwa kwemibiko u-Ambassador Simon Kayamoyo uthi selokhu uhulumende ngamongameli Emmerson Mnangagwa wathathayo intambo zombuso intatheli zindaba sezisebenza zikhululekile, sezinlutshwana izehlakalo zokuhlukumezwa kwazo elizweni.
Rest assured that my ministry has your interests at heart.
Ugatsha lwami luyaqhathekisa kakhulu, siyazama ngazo zonke indlela ukubona ukuthi lisebenza ngendlela ekhululekile. Xa engaba khona ohlukumezileyo aziseni masinyane, kumele
sihloniphe,
kumele sihloniphe imizamo yethu, kumele sihloniphe isibindi sethu, kumele sihloniphe lekusasa yethu. Masiqhubeke umsebenzi wethu singawonye, sivume nalapho.
Kodwa iziphathamandla zenhlanganiso ezehlukeneyo ogoqela abeZimbabwe Editors Forum ZINEF zithi kusesemasinya ukuthi kuthiwe umumo usuguqukile. Umnumzana Njabulo Ncube oweZINEF uthi intatheli zindaba zingaziyengi ngala mazwi kamoyo.
Esikubonileyo ngama-primary elections badlele busayo kungazathi kuyasabisa ngoba kube lokudlwangudlwangu, kube lokutshayana, betshayana bebodwa. Akucabanga ke ukuthi nxa sebethe ontanga laba abebandla elibusayo sebehlangana lentanga yabo ekhethweni kuzaba njani.
Uqhubekethi uhulumende akangazinikeli ukuletha inguquko emithethweni elawula ukusebenza kwentatheli zindaba zikhululekile.
Hayi, lokho nje ukukhuluma komuntu omdala ngoba sokubekhulume ngakho okweminyaka emingazi. Ivini lo ndoda okhutshiwe ubaba omgazi laba bekhuluma ngakho ukuthi khona khona siza iZBC sizathi sikhiphe imonopoli yakhona, kodwa ukhanye ngazathi akula nto eyenzakalayo.
Iziphathamandla zenhlanganiso eziningi ezimela amalungelo entatheli zindaba zitshengise ukukhathazeka ngokwenza kwahulumende obonakala ukuba lokhu eqhubeka ngemithetho encindezela ukusebenza kwazo zikhululekile ngoba ingumgoqo. Owalonyaka umkhosi unanzwa phansi kwendikimba ethi Keeping Power in Check, Media Justice and the Rule of Law. Njengenhlala yenza uphumelele lomkhosi ngokutholiswa kosizo ngabenhlanganiso ye-United Nations Education, Scientific and Cultural Organization, UNESCO. Ungenwe iziphathamandla ezivele enhlanganisweni ezisebenzisana lentatheli zindaba, iziphathamandla zikahulumende kanye lazo intatheli zindaba ezisebenzela amankampani okwethulwa kwezindaba ehlukeneyo elizweni lezisebenza zizimele. Ngimbele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Yebo, yebo, yebo. Mthwaka Komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we Studio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni ethulethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ukhathi lethu ele VOA Ndebele.
Ukulisana okuqhubekayo kubandla leZANU-PF kanye lele MTC yibufakazi bokuthi kwamanye ezombusazwe indlela yokuzisuthisa nokuzinothisa nje kuphela. Lo ngumbono wabaningi eZimbabwe asebexwayisa abavotayo ukuthi bananzelele kakhulu nxa bekhetha abantu abazabamela ekhethweni oluzayo. UBenedict Nhlapo usibhala ludaba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Sakule minyaka kulodlakela lwezombusazwe eZimbabwe kodwa ezinye izalwane zeZimbabwe zinto kwenzakale kusukela nyakenye kukhombisa ukuthi kwezombusazwe zelizwe udlalwa ngabantu besetshenziswa yilabo abafuna ukusuthisa izisu zabo. Ukungqikilana ebandleni leZANU-PF kubonakala emgceke nyakenye phakathi kwabebebizwa lakoste lobekuthiwa iG40. Lapha-ke bekusobala ukuthi yimpi yamandla lezikhundla engaphathelananga lokusuthiswa kwendingeko zomphakathi. Kuthe-ke ngemva kokususwa kwamnumzana Robert Mugabe esihlalweni, labo abebemsekela ngezandla zombili kuviki eyayisanda kwedlula bezwakala sekuyibo abamemeza kakhulu bethi akahambe. Kanti-ke sebencuma njalo kakhulu umongameli Emmerson Mnangagwa abebesanda ukusekela ukuthi akaxotshwe kuleli bandla. Leyinto echazwa kunobhalo ebandla le-United Democracy Movement umnumzana Andrew Nyathi njengesibonelo sokuthi abantu bazimisele ukwenza loba yini ezokwenza ukuthi izisu zabo zigcwale.
Ipolitiki yethu engiyitshoyo mina eyakhathesi ibolile, iboliswe yukuthi abantu bafuna ukudla, akula into abayifunayo, bafuna imali kuphela. Ipolitiki le ukuze ilunge alibana kuthiwa iingqondo zabantu ziyafakwa ku-omo namanzi uziwatshe ziwe clean.
Akuthathanga sikhathi-ke kwasuka obunye ubudlongodlongo ebandleni le-MDCT sekubanga isikhundla sikamuyi umnumzana Morgan Tsvangirai esaphila. Lapho-ke kwagcina sekutshaywana langezibhakela nasengcwabeni kamuyi omunye lomunye efuna kungene lo ozamnikeza intshontsho nxa esesesikhundleni. Lokho-ke kubangele ukudabuka phakathi kwamabandla la omabili. Isizwana seZimbabwe umnumzana Stanley Ndlovu odabuka eTsholotsho uthi kuyacaca ukuthi ezombusazwe seziphenduke zaba indlela yokuzinothisa kwabalutshwana.
Masibheke ingxabano ezikhona phakathi kwabalandeli beZANU-PF namanye amaqembu ezombangazwe, kuyacaca nje kithi ukuthi akunani nezempilakahle kumbe nezombusazwe. Baxabana nje bedinga izikhundla ukuthi kube umbane okhokele, bonke badinga ukuthi kube ungakhokele. Ngakho-ke thina njengezizalwane zaseZimbabwe silokukhathazeka kakhulu.
Njengoba-ke sokuphithizela abafuna ukukhethwa begijima indawo yonke besenza yonke inhlobonhlobo yezithembiso zamanga lezeqiniso ngalesi sikhathi kubhekwe ekhethweni, unkosazana Lulu Brand Harris uthi abantu baqaphele amaqilindini eza kubo embethe ezemvu kanti ngaphakathi zimpisi.
Kusobala ukuthi ama-politicians ethu yizihwaba zabantu. Sabacabangeli abanye abantu, sabacabangeli ilizwe, bazicabangela bona bodwa. Bafuna ukudla, bathuthukise izizwe zabo kuphela. Lokho ukuthi balala thina, hayi azayimboni le njalo nini. Ngakuthi abalala thina, ngakuthi sabasivuza ukuthi nasifunani labo, ngakuthi sabathola indlela zokukhulumisana bevodwa, bakhulumisana kuhle.
Kodwa abanye bathi bathukuza ngoba kusanda kwenzakala ekhethweni lweZANU-PF kukhombisa ukuthi abantu ngeke besaqilibezelwa. Kulabaningi okukudala bemele indawo ezithile edala lephalamende bengazihluphi ngendingeko zikaZulu. Abanqotshiweyo ekhethweni kusitsho ukuthi ephalamende bazalugxoba kuphela nxa besiya kwethekela njengowonke wonke. Meletulo 7 Johannesburg le South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
sisiza no Felix Magalela Mafa obona ngokwethulwa kwembiko kwelinye lamacele awe MTCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa uthi kayisiwuye okhokhela umkankaso wokuthi aphiwe isikhundla sokuba ngumsekeli kamongameli webandla leli. Ubathabile Masuku uzakuthulela lolu daba.
Ekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba namhla emini, umnumzana Mafa uthi uChamisa nguye ozakhetha umsekeli wakhe.
Ibandla elithungamelwa ngopresident Advocate Chamisa lile constitution ethi o-vice president bazakhethwa ngupresident ngokwakhe uqobo.
Umafa ugcizelele exwayisa uZulu ukuthi kumele ekele umkhankaso lowo ngoba abakwenzayo bathethisa amanye amalunga ebandla lakhe.
Angizake ngithume umuntu ngichombe imuli yami mbi abangani bami mbi abangani abantu abavela ku-MDC. Izikhundla azidingwa njalo, abantu yibo abasuka phansi bakukhethe ngesikhathi esifaneleyo uma kule Congress. Ngiyaxwayisa amahlabi ezulu ukuthi ye isikhundla ngabe ngiyasifuna, kodwa okuningi sokungcolisa ipha ibandla kungcolisa mina, ngoba abanye sebethatha ithuba lokubhala izinto ezingazoze ngizikhulume inhlamba behlamba zabanye ensebenza labo. Khonoko kwenza ukuthi singazwanani, sokukhanya ngani yimi enthuma abantu.
Obesemhlanganweni lo umnumzana Melusi Dube usole uMafa ethi indaba ehamba yedwa engelalunga lebandla lakhe elivela kobulawayo. Uthe njalo umbiko obusethulwa nguMafa awuzwakalanga ngoba utshengisa ukuthi isifiso sokuba ngumsekeli kamongameli ulaso.
Akuzwakalanga kuhle lokuthi lanxa ekukhuluma yena kulezinye indawo lapha kade nganovumelana lalaba abamenzela lolu khankaso, kulezinye indawo lapha kade esethi yena kugwalo lakhe ethi yena hhayi yena kakhankasi uyazenzela indoda lemsebenzi, imsebenzi emihle yamlandela. So ugcina ungelaqinisa ukuthi kahle kahle uyavumelana lalokhu akukhulunywa ngabantu kumbe hhayi kakwazi. Esikuzwileyo ukuthi uthe abantu abakhambe nayo laba abamkhambenelayo akabazi ngaso zihlobo zakhe, kodwa uyababonga ngokuthi bayawunanzelela umsebenzi wakho omuhle.
Umnumzana iPhithule Maphosa omunye obekhona emhlanganweni lo usole uMafa ethi wayebambene labanye belwisa uMakhuphe ngodaba lokuba lindebele.
Ubaba uMafa wazwakala engumuntu omobilizayo against uThokozani Gubhe, abemobilize ngokushona elizweni elichayo kangaka ngendaba ye-tribalism. Siyakwazi ukuthi iZimbabwe ibulawa indaba ye-tribalism eyasenziwa ngomgabe lezane PF, kodwa laye efuna iposition enkulu engaka etholakala emobilizer on tribal lives. Namhlanje sengumuntu ofuna ukuba lindebele ngoba sokufuneka u-vice president owesindebeleni, kodwa ezwakale emobilizer against umuntu wesindebeleni ngoba esafuna ukuxotsha ngesikhathi sonesana yasonto elungileyo uma wakwenza.
Ibandla le-MDCT lidabuke phakathi ngemva kokubhubha komkhokheli walo umuyi umnumzana Morgan Tsvangirai, njalo sokulamabandla amabili elikhokhelwa nguChamisa lelikhokhelwa nguMakhuphe. Ngimele Studio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Njengakudlwa uhlelo Studio 7 live talk ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama kumakhakazi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kilo shortwave. Ulaptop lamhla kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama sixoxa ngokungatholiswa kwabesifazana amathuba okuncintisa kukhetho lwalonyaka, ikakhulu kubandla leZANU-PF lele-MDCT elikhokelwa ngumnumzana Nelson Jamisa. Amanye amalunga ebandla leZANU-PF atshengisele esigodlweni saleli bandla eHarare lamhla esola ukuqhutshwa kokhetho lwama-primaries esithi alubathonga kahle njalo kumele lwenziwa kakutsha. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
amalunga la awezana PF avela endaweni ezihlukeneyo abuthene esigodlweni sawo eHarare ethwele amabhakani abebhalwe okuthiyeneyo etshengisela ukungajabuli kwawo ngendlela ukhetho lwamaprimary oluqhutshwa ngakhona ikakhulu endaweni ezinjengeHatfield, Goromonzi North, Goromonzi South, Mbare, Harare South ezithi kumele lwenziwe kakutsha. Omunye wabakade betshengisela njalo isakhamuzi seHatfield uMobhu Moyo uthe uDani Masukume kazange anqobe ukhetho lwabo olwenziwe ngomvulo obefunwa ngabantu uDaniel Maganga.
Thina senzile ukhetho ngomvula nti uDaniel Masukume nguye esimkhethanga ngasimfuni. Thina umuntu kade simfuna nguDaniel Maganga nguye kade simfuni. So lokhu ukuthi khona thina siyatshelwa abantu ukuthi khona laba asebenza simela hayi asikufuni. Nxa ukuthi ama-primaries siyawaphindisa vele asiwafuni yikho yinto esiyimeleleyo nje khona.
UJohn Dube yena uthe amalunga amaningi endaweni ezehlukeneyo kawazange avunyelwe ukukhetha kulolu khetho kwase kuthiwa labo abangelasekelo lwebandla kuyibo abazamele bamele ibandla.
Thina abantu esibafuna siyabazi kodwa lokho okwenzakeleyo asikuthakazeleli ukuthi siyakhethelwa thina abantu sikwazi abantu esibafunayo asikuthakazeleli kakhulu vele sifuna ama-primaries lawa aphindwe ngoba vele akukho feli lokho okwenziweyo sifuna ama-primaries aphindwe laba abantu abakhethiweyo laba abantu they were forced ukuthi sibavotile we forced thina ukuthi sibavotile vele asibo bantu bethu laba asibazi lokubabazi abanye bakhona lokuthi bavela ngaphi ngabangaphi asibazi.
Omunye njalo isakhamuzi seGoromonzi uMabel Banda uthi wenzakale izimanga lapho zokuthiwa uPetrola kaGonya nguwe onqobile ukhetho yena enqotshiwe.
Indlela okwayenzakala ngayo ama-primaries le asiyithandanga ngoba thina emveni kokuvota kwethu sabona sokuphuma ama-ballot sowine uGagoli. Ukuthi wawina kanjani asichisisi ngoba thina ayisiyonto esimkhethile ayisiye kahle kahle umuntu ebesimfuna.
Egcizelela kulokho omunye njalo oyisakamuzi seGoromonzi oba ngumunye wabatshengiselayo uGinias Garade uthe uPetrola kaGonya waqhelibezela ukunqoba umnumzana ozokwandura ngemva kokuba imiganu eyayisetshenziswe ukubalela impumela yokhetho ingeniswe endlini yokubalela yaphuma isithi ukaGonya nguye onqobileyo. Abanye njalo abanqotshwayo kulolu khetho ngumnumzana Christopher Mtswangwa ongumkhokheli wabalele bempi yenkululeko njalo engumcebisi omkhulu kamongameli Emmerson Mnangagwa. UMtswangwa utshele iStudio 7 ecingweni ukuthi kajabule ngendlela ukhetho lophethwa ngayo eNothoni lapho ayekhankasela khona. Ubuye njalo wathi usakuthanisa ubufakazi ukuthi ukhetho laluphathanga kuhle njalo kulobuqili obukhona. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa lo mnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association kanye leZimbabwe Congress of Trade Unions endawonye lesiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Believe Gawule onqotshwe kukhetho lwama-primaries aleli bandla eCholojo. Usithandekile uqale ngokumbuza uGawule ukuthi uyamukela na ukuthi unqotshiwe.
Angikuvumi ukuthi kuhambe kuhle njalo ngisaze ngikuvume njalo kuyayangisa ukuthi abantu benze uhlelo lube lubi ngendlela olwenziwe ngayo lube lubi uhlelo lolu ikakhulu esigabeni samithetholojo ama-wards ami amanye vele kazange avote atshone emile ilanga lonke. You can imagine isandekile ukuthi umuntu ozimisele ukuvota aqame kusukela ekuseni ngo-6 kuzokuthanga 11 ebusuku eleke elindele umuntu engadlanga ehambe umungu wama-20 kilometers 15 kilometers ukuthi eyikhasti ivoti yakhe engabothi ubonakale. Kube bathi izolo kwakhona futhi umuntu ubehambile wayakuma ilanga leli kwathiwa ivoti sikusasa wazimisela njalo watshiya imisebenzi yakhe eqakathekileyo wakwenza khonokho. Ama-wards amakhulu anjengabo-wards 8 nalama-wards anjengawethu nalami azange athole ivoti alabantu abaningi kakhulu ama-sales amaningi kakhulu kwedlule amanye ezigabeni ezikhona. Kodwa ngokunjalo uzananzela ukuthi abantu abavotayo bayi-180 something kuphela out of 2000 and something abantu abakhona kuma-sales fathers abayeshiye kuvota ngelanga lokuvota baze bachitheka. Ngokunjalo ayisilokhetho oluhambe kuhle lolu luhambe kubi kakhulu izinto lezingazingasalungiswanga wasilimaza eze party fund la besi yako. Wako wabona ngapi election yuta mtuwa asikia eze tinga wata wavotisa ya. Kuma poli mwotisa za kona adini, alindelu. Ila ngalok, inche tia zi election yuta wavotisa ya yuwa lindelo. Aba lindela wa antu. Pafika e day before, walungi zi zito zako. Awa nina leti yako lepe kateli mtoti yao. Pekamba. Ika kuna kuku watu center inda wezi katani. Inga zi wezi inda wapati. Enda weni yeti. Uwe kubiga kuni. And abantu bakithi baphatheke kube into yakho sifuna ukuthi kulungisise kuhle ngendlela eqondile njengomhlangano njengoba kule commission ekhangele phonoku ukuthi ilungisise amaphutha ayo amakhulu kangaka ayangisayo alingcolileyo njengendlela ekwenzakale ngayo.
Mnumzana Sibindi, njengezakhamizi njengezisebenzi lithini ngokwenzakalayo kuma primaries?
Into endabisa kakhulu kabezi ukuthi lo mfo wethu uGawule uyavuma ukuthi nako phela ama primary aseyenziwa ezana asiyethu uGawule olokukhonana. Umsango uyakhona ondawo ezinye bayakhona sebele emanyezibhedeni lapha abantu bayakhonona. So kusegcekeni ukuthi nxa vele sihlala sitshe njengezisebenzi, sihlala sizongenza khambi ukuthi hathi bo silobe sathola nje uzivuse nxa ukuya kuma-elections. Lezi ezinye ezingahambi kuhle and sihlala sisola ibandla elibusa lezanupf lapho umfo wethu uGawule khona. So khathesi kube kuhle futhi nabe kubaqonde bake bezobuhluku bakhona ukuthi nxa sihlala sikhuluma izinto sithi kulezinto ezifuna zibanje kuhle zilungiswe nxa kulo khetho sishoyo. Senzile khonapho. Asipheleli khonapho sesingena njelo kwamanye amabandla sazi abakhuluma ngezanupf. Uzananzela ukuthi abantu abanayo amabandla bonabo ikakhulu abantu abalezikhundla ngabashisa ukuthi la bantu ababathandayo kube babawinayo. Nxa umuntu ophansi lapho ngeyovota esebatendi athi wakuhamba ngakuhlela kasuba leyo lokukhona nokuthi uzananzela bona abantu abadala kade babakhona ezikhundleni khaye ngathi basusiwe abanye. Engxenye abantu sebediniwe abantu sebefisa ingxenye yokuthi kuye kungene esigathi singabantu abatsha engxenye kube lamanye ideas kube le new blood. Khose ingxenye yabantu yinkulumo ukuthi hayi labantu abadala ke limeceleni kesizama abanye abatsha engxenye bengavuselela umnotho waleli lizwe.
Sesibuyela njalo kuwe mnumzana Gawule, isisusa yikuyini ukuthi kube lalokhu ukukhonona?
Mina ngithi ngabantu abafuna ukungcolisa ibandla abakhona phakathi ebandleni njalo abafuna ukwehlulekisa umongameli upresident uSamuel Mnangagwa emsebenzini yakhe asayenzi. Ngabantu abangavotelekiyo abadinga ukuthi bona nxa bengavoteleki babe nendlela ukuthi bangavotelwa njani nabantu. Khonokho umonakalo nalo iphathi lelilungise singakayiphambili ngoba kungakhulumanza kakhulu umona lowo njengalowo ngoba abantu nxa beyikhonona kumele belalele ukuthi bakhuluma ngokuthini. Ayikhona umuntu abantu baqhakathe ukuthi balalele. Ungamangala sizofika ngale ngaphansi sekuthole ukuthi i-leadership ngapha phezulu bayikwazi kodwa kusenzakala phansi esigabeni khona ngayo. Bathole belingisi ilanga lonke ngubani ongakuvuma khonoko ukuthi abantu betshele bengadlanga ilanga lonke kholo ngitetho kuthi akusethi kuvotwa abantu abasekho so kuthi akuvote nxa ukuthi acapitalize ngamaphutha njenganalaba ukuthi oyabe engavoteleki ebethe senza into yabo ngendlela endala. Kubi kakhulu okuyintoloko ngeqiniso zabo lokuthiwa ngoba namhlanje ngikhuluma nje kula bantu aeemoseshepadeodazinale beswela indlela okuqhothe ngayo ukhetho lolo. Nobongameli uhlelile ukusebenza kwamapholisa ukuthi amapholisa angasebenza njani enhlelweni ezinjengalezo ngoba sekuyakhanya ngani ukuthi kusebenza thina amapholisa kungephathi angasebenza amapholisa angani izinto lokuze ngephathi athi kusifuni khonokho kuyasinyumbolisa njengebani.
Mnumzana Sibindi, ubona kusenzakalani kukhetho? Liliphi ibandla elingani liqoqekile elingani lingenza ngcono?
Sibona ngathi hayi ibandla lezanupf lidabule phakathi and bengaze bekulungise. Ngiyagcina ngiyakuvuma ukuthi bangaze bathinte bakhuphe labo ukuthi basebewenile bazozama ukufaka abanye ngalidabula futhi ngamandla. Wananzela ngabe ebandleni le MDC khathesi yabona uChamisa Donse Siyale, yabona uMakhube Donse Siyale ngoba into enkulu hlethi iqashwe ngezakhamizi lokuthiwa yi-local governance. Abantu kufanele bakhayele kuhle khathesi nxa bekhetha ngezigaba abahlala khona. Uthi nxa ufake ukhansila, ufake ukhansila loqotho ongumuntu wakhonapho ozwisisa ngeculture yakhonapho, umuntu ozwisisa ngokuthi abantu abafisane. Nxa ufake umemba wephalamenti, ufake umuntu wakhonapho ozwisisa ngokuthi abantu abafisane ukuthi baphila njani. Lesi khodo alikonfuse ngephezulu.
Lelakho elokugcina mnumzana Gawule,
kuyalungisiswa lokho okusandekile leqiniso umongameli kukhona ukukhangele kuyalungisiswa lokho kusebenza okukhulu olandelayo. Ngasoze kuvukuse ngezinto zabantu abalutshwana ababili abaphathini.
Lo ngumnumzana Believe Gawule, isiphathamandla sebandla leZANUPF sixoxela eseTsholotsho endawonye lomnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Singangehlukani ngokuthi sikhangele indaba ebezikhokhela lamhlanje. Impumela yokhetho lwama-primaries ebandla leZANUPF yamukelwa ngensolo enkulu. Abesifazana bekhala ngokuthi batshiywe phandle kukhetho lolu. Amalunga ebandla leZANUPF atshengisela esigodlweni seHarare besola ngokuqhutshwa kokhetho lwama-primaries.
ukulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.